Dokotela Peter Magombeyi ubikwa lokhu esesibhedlela se-Avengers eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokuba amapholisa emvimbe ukugada indizamtshina esilindweni se-Robert Mugabe Lima Airport ukuze ayekwele South Africa. Izolo uMagombeyi ubikwa ehlukuluzwe ngomunye okadevid ulipholisa ongabethwa ngegama esibhedlela. Lundoda ubikwa esukele uMagombeyi inqindi wamlimaza ingalo phambi kwamagqweda akhe loyise. Izehlakalo zayizolo zenze kwabuyela emthathandaba namhlanje amagqweda kaMagombeyi edinga ukuba avunyelwe ukuyakwelatshwa lapho afuna khona. Incwadi ecubulukwe zombusazwe uMnumzane Charles Nyoni usole kakhulu amapholisa esithi akahloniphi umthethandaba we-High Court.
Kanti mhlawumbe nxa uhulumende engasalandeli lokho okukhulunywa yi-court efana ne-High Court ukutshoni nje bazama ukusitshengisa ukuthi vele kabalandi lo mthetho njalo ngabawulandeli. Okokuqala bathi uPeter lo kathunjwanga wazibalekela wazihambela kwathiwa ye kade esebenzise ikhokheshi yakhe ye waya kuma-O-Night ye kwa-20 nebeleke bezitshela iy'story ezingapheli khathesi sebesitshela ukuthi kabasamvumeli ukuthi ahambe uyalatshanje. So kutshengisa ukuthi vele kuyini abazamayo okukuvimba njalo kuyini abazamayo okukuvala ukuthi kungayibonakala ngabodokotela e-South Africa ngoba sonke siyazi ukuthi into abamhlabayo zona zangena emzimbeni wakhe zangena egazini lakhe zingahamba ziyabonakala ngabodokotela nje.
Incwadi kazombusazwe uMnumzana Thembani Tungagwa yena uthi lokhu sokutshengisela ukuphelelwa ngamacebo osekusenziwa nguhulumende.
Ngingathi udaba lukaDr. Magombeyi udaba oluhlungu sowatholakala kodwa kathesi kukhanya bayamalisa khonoku ukuthi ebethole isizwe eselatshwa. Mina ukubona kwami sokutshengisela ukuthi uhulumende lo usephelelwa usekhona ukuthi eqedise izizalwane zeZimbabwe.
Omunye olunamalungelo oluntu uMlungisi Masira uthi amapholisa kufanele abe yiwo alondoloza umthetho athi ukwephula.
Bana beyale bephikisane lwesinqumo somthetho wandaba we-High Court kuyadanisa kakhulu ngoba sikhangelele ukubana amapholisa ngama-law enforcement agents abasebenza labo emthetho wandaba njalo sokusenzakala sanje ukubana bengalandeli izinqumo zomthetho wandaba kuyinto edanisa kakhulu njalo lokhu kutshengisa ukubana siphila elizweni okungalandelwa khona imithetho kuyinto etshengisela uhulumende ukuthi uhulumende wezigobhodo ongalandeli umthetho.
Uhulumende yena lokhu eqina ngelokuthi uMagombeyi khululekile ukuya lapho afuna ukwelatshwa khona. Umphathi ntambo wezokuthula kwembiko unkosikazi Monica Msongo uthi amapholisa akhona ukuvikela uMagombeyi hatshi ukuthi amvimbe ukuya kwe-South Africa. Uqhubeke ethi kulamadoda alitshumi nanhlanu 15 abuye izolo efuna ukumthatha esibhedlela lapho amapholisa abuye avikela uMagombeyi efanisa nabantu ukuthi bamthathe.
The government would like to assure the nation that Dr. Magombeyi is not being held against his will. While the police are satisfied that his personal security is guaranteed, government will ensure that Dr. Magombeyi is free to travel to a place of his choice without hindrance.
Iningi lithi lokhu kuveza ukuba uhulumende usebenzisa umthetho lapho afuna khona aphinde awephule lapho abona ngani avumelani lezizo zakhe. Abalela amalungelo oluntu bathi lokhu kuyingozi enkulu ekulondolozeni kwelungelo loluntu elizweni. Umahluliwe umthethandaba we-High Court uJustice George Siwese walise intatheli izindaba ukuthi zingene edale lapho usikhomishwa amapholisa uGordon Matanga abezama khona ukuguqula isinqumo esethulwe ngujustice Hepia Shaw esayela amapholisa ukuvimba uMagombeyi ukuya kwe-South Africa ukuya kwelatshwa. Igqwetha elilela amalungelo oluntu uBeatrice Mthethwa walele imizamo yakhe yokuvunyelwa ukungena kwalezi ntatheli izindaba ukuthi ziyela leyalolu daba lothetho. Mina le-Studio 7 ngiseHarare ngikuKipson Bhebhe.